Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba isiphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza kuse Washington DC.
Lichona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla ka 26 kuNcwabakazi 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Hi. Emerson Dambudzo Mnangagwa. Swear that as president of Zimbabwe.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthethe isifungo sokuqala umsebenzi namuhla ethembisa ukuthuthukisa inhlalakahle kaZulu. UZulu uthi uMnangagwa kumele akhethe abaphathintambo bakahulumende wakhe abalohlonzi. Ilunga ledale leSenethi kwelemelika elidumileyo uMnumzana John McCain kasekho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emerson Mnangagwa ugcotshwe lamhlanje ukuze aqalise umsebenzi emkhosini oqhutshelwe eHarare. Ukufungiswa kukaMnangagwa lokho kulandela isinqumo somthethwandaba esokuthi nguye owanqobayo kukhetho olwedlule. Kubika uMavis Gama.
Hayi, Emerson Dambudzo Mnangagwa. Swear that as president of Zimbabwe, I will be faithful to Zimbabwe.
Lawo ngamazwi kamongameli Emerson Mnangagwa ethatha isifungo emkhosini oqhutshelwe enkundleni ye-National Sports Stadium namhla. Mnangagwa uthembise ukusebenza gadalala njalo ngobuqotho njengesithunywa sabantu beZimbabwe ukuze athuthukise impilo zabo ngokuvuselela umnotho lokusungula imisebenzi. Wengeze wathi sekuyisikhathi sokuthi abantu beZimbabwe babambane.
Let us courageously and diligently embark on a shared journey towards the realization of our national vision to transform Zimbabwe into a middle-income economy.
UMnangagwa uthe ubona elakusasa leZimbabwe elikhazimulayo. Uthe uhulumende wakhe ulohlelo lokuvuselela umnotho welizwe kanye lokulwisana lobuhuquluzi azalulandela kusiyafika umnyaka ka-2030. Onqotshwe nguMnangagwa uMnumzana Nelson Chamisa, yena okhokhela umanyano we-MDC Alliance, ube ngekho kulumkhosi, kodwa umkhokheli we-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe lomsekeli wakhe uMnumzana Obert Gudu bebekhona. UMnumzana Robert Mgabe yena uthumele indodakazi yakhe uBona lomkakhe uSimba Chikore ukuthi bayemmela. UMgabe wenze lokhu lanxa ephumele egcekeni ngaphambilini kokhetho ukuthi wayengasoze avotele uMnangagwa lebandla lakhe leZANU-PF. Amalunga ebandla leZANU-PF aphatheke emkhosini wanamhla aveze ukujabula ngokunqoba kwaMnangagwa. Usiba lukhulu wedolobho lakoBulawayo uNkosikazi Angelini Masuku uthethe kuyisikhathi sokusebenzelana ukuthuthukisa ilizwe kungakhathalekile ukuba umuntu ungowaliphi ibandla.
Ilanga eliqalateke okwedlula amanye amalanga.
Abakhokheli bamazwe achiyeneyo ebekade bekhona bagoqela umongameli weSouth Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa, uMnumzana Joseph Kabila weDRC loMnumzana Edgar Lungu wakwele Zambia. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Isikhulumeli sikaMnumzana Nelson Chamisa uDokotela Nkululeko Sibanda uthi kabakwamukeli ukukhethwa kukaMnangagwa njengomongameli weZimbabwe.
IHarare ngikhuluma nje abantu begcwele emasontweni kwenze ngani njakula nto ebisenzakala. Ngibone ngani laye uPresident uMnangagwa uyayangeka ngendlela izinto eziphume ngayo namhlanje.
Kungenziwani kuyaphambili? Lina lithini ngakhonokho?
Akubone phela ukuthi idubola ukhona mntakamama yiloyo lokuthi khathesi uyabona ukuthi lase stadium lapho kukulume u president u ED wakulume vice president ichi wengu alo mi vice president gani nguwa nguta kulume njala akosinsa la enzi kuti vice president ya kulume nga kule inauguration kuti ngita peli kuti uzano wayo la nga mechonjile ucheto akula uvumela anu kuti ongu president mbani kukanyi ngani uchi wengu alo kesifuka fukele lae kuna puri saombe achengi selaba antilo zuru kuti ya nguye ozu pete nguye peti ndambo mwengwekile waka president mnanga kwa uti alumi selo noludaba kwenzi nito zibe nzima ngoba pela ukhulumende ufanda abe nga vice president nga president upresident enze umathanda nako kina nanywa ukuthi bangazama ukukhuluma ukukhuluma nobani ukuzama iyo ningela umkhokhelo osejekene
siyabona ukuthi selihambise udaba lolu African Commission ye Human Rights lizamani kona
uqiniso lokuthi ufanele phela iqiniso lazakale emphakathini ukuthi lokho kwenziwa iconstitutional court kuyinto engelampumela enhle njalo akulandelwanga i-evidence ebikhona kusuke nje kwenza into ebithandwa izanu wathi into ekade ifanele iphume lapho ngalokho bese kuhambisa ethi nemthithanda
uDokotela Nkululeko Sipanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa obexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 eseHarare. UGibbs uphinde waxoxa njalo lomnumzana Joseph Chuma owezanu PF yena othi uChamisa lomanyano wakhe kumele bazehlise basebenze lomnanga kwa.
Kube lilanga elihle kakhulu, ilanga elibusisekileyo. Umongameli omusha asegcotshiwe usephiwe ke imandate yakhe e-5 years. Osokuseleke ukuthi kona singene ke siyenze khonokwane sathembisa abantu sikhankasa okuthi umkhono nawuvuke. Ngifisa njalo ngile themba lokuthi yona wonke umuntu uzake akhiphe ibhathi lake elepolitiki. Sike sigqoke ibhathi lentuthuko sithuthukise ilizwe lethu, sithuthukise umkhono wethu ngoba yithi omele sikwenza kulomunye umuntu ongasenzela.
Siyabona ke obomanyano we-MDC Alliance le-MDCT bathi konke lokhu akulancedo vele ngoba ukhetho lwatshontshwa. So ke bathi abasoze bekulandele konke khonokho.
Kuyatshengisela ukubana ngabantu abangafuni intuthuko, abantu abafuna amandla ngendlela zonke noma kusitho ukuthi abantu kumele bethwale kabuhlungu abanandaba nako bona into abayifuna kuphela umbuso ngamandla. Kukanti-ke akumelanga kube njalo nxa ungumuntu ofuna ukukhokhela abantu, ungakhokhela abantu ngofuna ukuthi bona beze ubuhlungu ukuthi wena uzungene esihlalweni. Yenza ukuthi ona into zibe lula. Mina ngokufisa kwami sengifisa ukubona ngabe ngiyababona lawa amadoda beshiya ebanganini babo emelika langabi ngabi beshiya kodwa ona hayi khiphani izijeziso lezi zoda ngama-sanction ngoba akulimazi ubaba uMnangagwa, akulimazi abantu abaphezulu, kulimaza uZulu ophansi. So nxa bona befuna ukubusa ngababuye ngokutshengisela obana kona balokuhle funa ukukwenza bengakwenza kona kubana after 5 years vela abantu bazaba bavotele.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lebandla lezanu PF obekhuluma ecingweni loGibbs Dube weStudio 7. Kunjalo nje uZulu wakoBulawayo sekhuthaze uMongameli Mnangagwa ukuthi akhethe uhulumende olohlonzi ozasebenza ngobuqotho avuselele amankampani kube le misebenzi. Kubika obathabile Masuku.
Abantu abaningi abakhulume le Studio 7 kuleli dolobho bathi bakhangelele uhulumende ozaletha kutshintsho kwezenotho. Bathi uMongameli Emmerson Mnangagwa kumele akhethe idale lekhabhinethi elilamalunga alohlonzi njalo athembekileyo. Omunye wabo uNkosikazi Nontobeko Mabhena yena othi ukukhethane ngobungane lobuhlobo kumele kuphele.
Isikhangelele ukuthi ikhabhinethi ezaba khona ibe ngabantu abakwanisa ukwenza umsebenzi, isikhathele ngabantu abangakwaziyo into abayenzayo. Nxa kuthiwa nguMinister of Trade sifuna ukubona i-trade isiba khona, ama-companies evulwa especially ngapha koBulawayo. Nxa kuminister of health kungabi nguminister of death please.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo uMnumzana Busani Moyo uthi uMnangagwa kumele akhethe abaphathi ntambo abakhaliphileyo njalo abangabantu abasakhulayo.
Kathesi i-cabinet esifuna isifuna i-cabinet entsha yabantu abancane ngoba le yabantu abadala i-cabinet ebivele ingasebenzi. U-president kawufanelanga ephinde futhi abantu bona bebelokhu besebenza kusukela 1980 kungela nto ekhona ukwehluleka kwabo kutshengisela ukuthi umsebenzi wabo bebengawenzi. Ngakho ke i-cabinet esiyikhangeleleyo kathesi yi-cabinet yabantu ababe besazi umsebenzi, ube mhlawumbe ngama-professionals abengena kuma-ministries abakwazi ukuthi izinto zisebenza kanjani.
Kodwa abanye bathi akulalutho olutsha abalukhangeleleyo kuhulumende kaMnangagwa ngoba ehluleke ukugcwalisa izithembiso azenze nyakenye. Osakhulayo unkosikazi Martha Dube ngomunye wabalombono lo.
Sikhangela ukuthi lokhu belokhe wangenayo umnyaka ophelileyo asizange sibone itshintsho, kodwa into yayikhona yinto yayivele ikhona isenzakala.
Umongameli Mnangagwa ukhangelele ukukhetha abaphathi ntambo bakahulumende wakhe yiloba nini. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ukuhlaziya loludaba sixhume incwethi kwezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo, yena othi umongameli Mnangagwa kasoze enelise ukuliphakamisa ilizwe eyedwa.
Esukhangeleleyo ukuthi indaba ze-economy zilungiswe okuqala. Okwesibili, ubana bonke abantu baseZimbabwe baphathwe njengamaZimbabweni, kungabi lobanje olulutho ukuthi umuntu lowo usekela ibandla eliphikisayo, lo usekela ibandla elibusayo. Sekebe kuqakathekile ukubana uhulumende yona lo ongenayo omutsha kodwa omdala abone ukuthi nxa ebusa ubusela ubuhle babantu bonke eZimbabwe, ababusi bekhangele ihlangothi elilodwa.
Uchamisa la bantu bomanyano wakhe abe MDC Alliance kabahambanga emkhosini wokugcoba uMnangagwa lamhlanje, kodwa singabona yini kusiba lokubambisana iqhaza phakathi kukaMnangagwa loChamisa bengena mhlawumbe kuhulumende wokusebenzelana?
Kungaba kuhle sibili nxa bengasebenzelana bebonke, ngoba nxa sikhayela kathesi umnumzana uChamisa kulama-supporters amaningi ikakhulu emadolobheni, umnumzana Mnangagwa lama-supporters amaningi emahandleni. Kuzaba nzima ukuthi lalo oholayo kathesi ahole engelasekelo oluvela emadolobheni. So ngibona ngazani ukuze sithuthuke siye phambili silungise umkhono welizwe kebo kuqakathekile ukuthi besebenze bonke.
Umnumzana Dumisani Nkomo yincwethi ecubungula ezombusazwe, sixoxela ecingweni ekobulawayo. Ilunga letale lephalamende la kwelemelika uSenator John McCain kasekho. UMcCain ubhubhe izolo ebusuku ngemva kokuhlaselwa ngomkhuhlane wemvukuzane okwesikhathi eside. UMcCain ubelilunga lebandla lama-Republicans njalo ubesaziwa kakhulu ngokuba lomcabango ozimeleyo. Waphatheka empini yemelika leVietnam ngeminyaka yabo 1960, wabotshwa kulelo lizwe wahlala entolongweni okweminyaka emihlanu. Ubephatheke enhlelweni zemelika eziningi eziphatha amanye amazwe agoqela eleZimbabwe. Ubeseneminyaka yokuzalwa engu-81. Ilunga leMDC ekhokhelwa unkosazana Thokozani Khuphe emelika umnumzana Dan Moyo uthi elemelika lilahlekelwe liqhawe lamaqhawe.
Ilizwe le-America lilahlekelwe kakhulu ngokutshona kaJohn McCain, ngoba ube ngumuntu ohloniphekayo oqakatheke kakhulu, noma nje ebe ngumrepublican, but izenzo zakhe ube ngumuntu olwela inqotho, olwela izinto ezithuthukisa ilizwe eziya phambili. Ube ngumuntu lwana esithi ube ngapractice i-partisan politics, ngoba even ukuvota kwakhe esikhathini esiningi kusenate for imithetho ethize ebifakwa, ubona ukuthi kwesinye isikhathi uvumelana kakhulu nama-democrats ehlukana ama Republican sabona even nge vote ye nge Obamacare lapha ama Republican through u Trump ezama khona ukuthi bayicishe yena wama lama Democrat
ubezihlupa njalo u McCain ngokwenzakala kwamanye amazwe ngisho la semthethweni ebunjwa nguhulumende weMelika ephatha amanye amazwe ubephatheka kulokho ungathi umhlaba ulahlekelwe unganani.
Ngiyavuma kakhulu ukuthi umhlaba ulahlekelwe kakhulu ngoba esikhathini esiningi siyabona ukubana i-America iyalida entweni eziningi and ama-decision enziwa yi-Congress noma i-Senate yalapha aya-affecta kakhulu amanye amazwe endabeni ze-trade lobudlelwane. So ya umhlaba wonke jikelele ulahlekelwe ngokushona kwamakhehi.
Umnumzana Dan Moyo, ngowe MDC ekhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe eMelika. Singene kuhlelo lwabasakhulayo lo Big Mike.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumayikhobe kuleviki sesibuyela ke kwezombusazwe sixoxa lomnumzana Calvin Manduna yena ongisakhulayo oyizalwane seZimbabwe esiphila lapha kwele Melika uyafunda uManduna njalo uyasekela ibandla elibusayo ibandla leZanu PF. Namhlanje sixoxa mayelana ngamazwi kamnumzana Joseph Chinotimba yena olilungele ibandla leZanu PF. UChinotimba uthi ukhangela ukufaka isicelo kuParliament ukuthi bajintshe isekelo sombuso lapho ithinta indaba ezihambisana ngeminyaka efunakalayo yokuba ngumongameli weZimbabwe. Ngombono wakhe, nxa umuntu efisa ukuba ngumongameli kumele abe leminyaka engamashumi amahlanu lanhlanu 55 hatshi amashumi amane 40. Masambeni kumnumzana uKelvin siyezwa ukuthi yena njengomuntu ongisakhulayo njalo osekela ibandla elibusayo ibandla leZanu PF ulubona njani udaba lolu. Ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana, unjani?
Hayi ngiyaphila baba umndeni.
Hayi ngiyaphila. So Calvin, uyizwile indaba ekhona bhuti, yini umbono wakho?
Ngingatokala, I don't know if ukhuluma ka Comrade Chinotimba is the party position or nguye kade ezikhulumela ku rally, but assuming he was serious, I think that is his opinion. Abantu in general bafuna ukubona umuntu omature as candidate for ama presidential position. But immaturity ayila age as far as I'm concerned. Lapha America, the age is 35, the constitution minimum age. I know Comrade Chinotimba this is not targeted at Richard Mensah, but in the past we have an e-history. When we used to make our constitutional amendments targeted at individuals to suit Mugabe, and we don't want to go back to that era where we are tinkering with the constitution in a reactionary manner.
Njengomuntu ongisakhulayo njalo ololwazi oluthile mayelana ngomthetho, ubona ngani ithuba likhona na lokuthi ngafezeka lokho?
I think ukhona. Imajority ikhona kuParliament, certainly in the National Assembly. KuSenate, angiboni ukuthi bengathola i-support efunekayo ukuthi yenze yona i-amendment play. But angiboni in general nje i-support ikhona, both ku-National Assembly ukuthi abantu in the two-thirds requirement.
Hayi ke Calvin, ngikuzwile kahle. Masigqiba uhlelo ngamazwi okunikeza uhulumende ukhuthaza umongameli ukuthi athuthukise abontanga, wena utheni?
I think it's very important ukuthi ile new dispensation iphakamise ama youth and focus on indaba zama youth and ama need ama youth, especially in the economic sphere but or in a political level. Kale suku baka ama youth kwa agenda yetu ukuthi be participate in politics. It's important also for renewal yama party nathi kuzani PF. I would love to see more and more ama youth getting involved and engaged as the baton is passing kuma youth now. Mele sikhumbule ukuthi when we fought impi for liberation, it was ama youth who were at the vanguard, so it should be ama youth again who are the vanguard of new dispensation lay.
Hayi Kelvin, ngiyabonga kakhulu futhi bekuhle ukuba la ukuhlela.
Hayi ngiyabonga bami.
Hayi ngithokoza umuhle lumzwile umnumzana uKelvin Manduna. Kwanele kwalamhla, masidibane ngeviki ezayo. Olivalisayo nguMike Hobe, ngithi libele viki elishukela.
Singene kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu silo Gibbs Dube.
Kangelo kokobe tunamasiko babethethela mazo
wewe
sicina masiko wena owangusenziwe manje
lingalithola njani zulomuhle kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu zizo zonke namhla sikhangela ke ukuthi indaba abanye abantu abanengi bengajadi nginehlanhla ngoba lomnumzana Ezra Chisa Sibanda lo mama ke uSikha Gumbo kule South Africa lezi ke zincwadi zamasiko esintu baba Sibanda ngiyakwamukela kuhlelo
kakhulu tu njani?
Mpile kakhulu. Ngiyamukele lawe mama Sikha Gumbo unjani?
Ngiyaphila kakalinjani?
Hayi mpile kahle. So akutsho ukuthi kati indaba abanye abantu bengasachati kulezi nsuku kuhamba njani?
Le indaba enzima kakhulu kulezi nsuku. Indaba ye-economy engathi iyinkinga kakhulu and abantu sebegijimisa imali. Ma ungathi uyashada uthole ukuthi umuntu wakhona akanamali igenge encane especially abantwana abancane laba bakwazi ukubekezela emuntwini onganamali. Yikho nje ngabona ngathi kungaba kuyinkinga kakhulu.
Okunye sibanda kuyini?
Ukungathembekali, ungathembakali. Abantu abasathembani edu. Nxa unkosikazi uMbele Jaka lakhe akakusela kuthembana. Sesisaba ukuthi ngendlela sokwabuya khona into zaku-social media lokhu. Kukhona okubenza kuzwa ngalo mama engilaye kumbe ngalo baba engilaye. Abantu-ke i-trust kayisekho, akusela lokhu ukuthembana.
Kwenziwa kuyini kulokho-ke Makhombi?
Lama ngathi ukuthi kwenziwa kini njengoba ekhuluma nje ubhuti uSibanda lapho ukuthi i-social media. I-social media yengathi sibulele umphakathi kakhulu. Ngoba izinto zakhona zonke ziyashesha vele. Manje 2 minutes umuntu seqonyiwe, 2 minutes sebehlangene, 2 minutes umuntu akhona segula vele ugcina ungasazi ukuthi kade vele umhlaba ufunani.
Into ekhona khona kodube ngizala ungezelela njalo kumagumbi. Into ekhona ukuthi-ke akusekululu ukuthola umfazi, kululu ukuthola indoda. Abantu akusafani nakudala ukuthi-ke umagumbi laba nxa bebenqunyelwa bekhonjiswa kothatha isikhathi eside. Khathesi-ke dube sikhuluma nje khathesi nge-5 minutes le sikhulume ngayo. Nxa sengithola umuntu nxa ngifuna ukuthi ngiyengicambalala phasi macansi ngiyahamba. Kodwa bese ngizibuza ngemva kwensukwana ukuthi umuntu lo nguye ngamthatha yini ngathatha laye. Sengibona ha-a. Kutsho ukuthi ngakwenza komunye umuntu.
Khonokho ke magumbo kuyahlupha. Kathi kwenziwa kuyini ukuthi abantu sebephoba ngamaphakaphakathi?
Okunye environment le especially lana eGoli hayi impilo yakhona inzima kakhulu. Environment yakhona esiphila kiyo these days kunzima. Akufani nasemakhaya.
Kakwenzakala eGoli kuphela. Kwenzakala nalapho esikhona ubongilandi lapho khona le mazwini lawo kaPhetheya. Abantu sokulo mncintiswano esingathi yi-competition ukuthi hayi ngile jaha elinje umuntu la sezibona ukuthi ayi ngiyasalela leli jaha lakhe lile mali la mhlawumbe lo muntu ephathini sewela icabanga ukuthi mhlawumbe lo muntu uzomgcina kantathu umuntu lo ufuna nje ukuthi athayela ukuthi ama-test and pass.
Okunye kwenziwa yikuswela. Ukuswela yikho kwenza abanye abantu begcine besenza so. Okunye kuswela, okunye kuzekelela. Abadala labo kwesinye isikhathi abasakwazi ukukhuza abantwana. Njengalapha eGoli umntwana wala eGoli kashaywa. Ungamshaya uyabotshwa. Sokunzima vele kakhulu.
Angazi umbe lokudla futhi magumbo kumbe kudliwana abantu sebephomba ubuhlala benganile abantu abantu phela abadudelela ukuthi bangene ecansini. Akusela muntu imizwa yakhona sihlalise egcekeni nje behlangana abantu nje sebegcine udala kwakwenzakala udala lokho.
Pho ke kungalungiswa njani magumbo khonokho?
Hayi lokho lami anginalwazi ngoba angithi lapha izinto zakhona ziyakhula abantwana bakhona bakhulile inyama yakhona inkukhu zakhona zikhula nge-2 days ama-cheese la nikho kwenza abantwana bebe so. Abantwana bakhona lo mfushi wakhona bawufuni sebejwayele khona lokho kwakhona la lapho vele kunzima kakhulu akula sixazululo ngoba nasekhaya nakhona kunzima besingathatha abantwana bethu sibahambise ekhaya manje ekhaya nakhona lapho kusahlaleki.
Kuba khonapho-ke baba Sibanda udlova lohlelo.
Ye ngiyabonga kakhulu-ke oqathele ukuthi abantu bafundise abantu zihloniphe nxa umama zihloniphe nxa ngubaba ungalunganga nomuntu esitaradeni kumbe ku-social media ukuthi hayi nangomuntu.
Ye phosele kuqina khonapho magumbo.
Ngiyabonga kakhulu ngokuba sehlelweni. hayi qinisile ukuthi abantu kufanele baziphathe kahle.
Yes, yamuzwa lapho ke umama uSikhakumbo khona ngale ke kwele South Africa, lo baba uEzra Jesus Banda khona ngale ke kwele Bhilitane. Lezi zingcwethi kwezamasiko esintu. Ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Woliva lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo uSithemba uGibbs Dube lilazi.
Sigcina amasiko
kwethu.
Siyabonga ngohlelo lwamasiko lakuphila kwabantu Gibbs. Lokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa.
Upetheni namhlanje?
Namhlanje ngiphethe umbhalo esiwuthatha kuncwadi kaPawulu ebhalelwa kwabaseRoma, ichapter inga-4, ivesi lapha isuka ku-18 isiya ku-20. Uthi yena, ngawufaka ngalindlela ukuloba kukaPawulu, uthi yena kuthemba wakholwa emelane lethemba elokuba yena angaba ngubaba wezizwe zonke ngenxa yendlela ayetshelwe ngayo ukuba isizwe sakhe siza kuba njalo. Kazangaxege ekholweni lwakhe nxa ekhangele umzimba wakhe owawufanana lokuthi usuvele ufile ngenxa yokuba yena wayeseleminyaka elikhulu. Njalo nxa ecabanga ngokuba umkakhe uSera uyinyumba, ukungakholwa akuzange kumenze ukuba yena axege ekuthembeni izithembiso zikaNkulunkulu. Kodwa-ke yena wakhula waqina ekukholeni kwakhe, wanika inkazimulo yonke uNkulunkulu. Lumbhalo ukhuluma ngo-Abrahamu. Siyakwazi ukuthi u-Abrahamu wathi uNkulunkulu emnika isithembiso sokuba uza kuba lezibulo lakhe u-Isaac, lokuba uza kuba ngubaba wezizwe zonke. UNkulunkulu wakhulumisana lo-Abrahamu eseleminyaka engu-100. Lo mkakhe uSera wayeseyisalukazi, okokuthi ngemvelo kwakungeke kwenzakala ukuba uSera angazithwala abe lomntwana. Ngakho-ke yikho nxa sikhangela lo mbhalo engiqeda ukuwubala, kwakulula ukuthi u-Abrahamu alahle ukholo lwakhe. Kwakulula ukuba u-Abrahamu angathembi ilizwi likaNkulunkulu, ecabanga ukuthi uNkulunkulu lokhu anjele khona kusoze kwenzakala. Yikho u-Abrahamu wathi ekhuluma lo mkakhe uSera, ilizwi likaNkulunkulu lithi uSera wahleka ngoba esithi ngiyisalukazi ngiyinyumba, lokhu vele kungeke kwenzakala. Kukhona umumo esingena kuwo okokuthi nxa ukhangele kulula kakhulu ukulahla ukholo lwakho. Kodwa lapha sifunda engathi isifundo esiqakathekileyo, sinanzelela ukuthi vele lona ukholo lunamathelane lethemba. Ngakho singathi mina ithemba yiso isisekelo esiphezulu lapho ukholo olwakhiwa khona. Ungabona usulahle ithemba, uyabe usulahle ukholo lwakho. Lumbhalo uyasitshengisa ukuba isizathu sokuba u-Abrahamu engalahlekelwa lukholo lwakhe yikuthi wagcina ukuthemba kwakhe. Ukwethemba kwakhe kazange akulahle. Ungabona abantu kumbe isigaba kumbe isizwe silahla ukuthemba, kuthi ukuthi siyabe sesilahlekelwe lukholo. Ungalahlekelwa lithemba, kuthi ukuthi usulahlekelwe isizathu sokuba vele uphilelane. Usulahlekelwe isizathu sokuba ikusasa yakho ayisekho. Ikanti nxa ulethemba, ulethemba lokuba hayi kusasa izinto zizatshintsha, ulethemba lokuba izithembiso lezi engizithembileyo kumbe lokhu engikukhangelela ukuthi kwenzakale kuzagcina kwenzakele ngesikhathi esifaneleyo. Ngiyananzelela lapho ukuthi nxa sisiya kulombhalo engake ngakhuluma ngawo okholo, ithi lona uthi wona lombhalo kwabaseHebheru chapter 11 verse 1, ithi ukholo yikwethemba ukuba kuzayenzakala izinto lezi ongaziboniyo. Ngathi kumbe ukholo yinto esiyibambayo engabonakaliyo, ento esifuna ukuba iyenzakale phambili ngale. Ngakho ukholo aluthi lona akusoze kwenzakale ngenxa yokuthi into yakhona awuyiboni, kodwa ukholo nxa lunamathelane lethemba luthi lona lukhuluma izinto ezingekhoyo njengezinto esezikhona. Mlaleli wami,
asibambelela ungalahli ukholo lwakho. Singalahli ithemba, asibambeni ukholo ezintweni zonke uNkulunkulu asithembise zona.
Akuyiphethe mfundisi.
Yathandaza. Baba ngegama lika Jesu, wonke lo muntu onilaleleyo, kulabanye abadengeleyo, kulabanye abasebathe befuna ukulahla ithemba lokholo. Yathandaza uba uNkulunkulu bancede, basize bethole ukholo lwakho ngegama lika Jesu. Amen.
Lapho besivuselela umoya silo mfundisi uSenisibanda. Asibe ni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Sile temba libusisekile ngompalo kamfundisi ukuziphetha sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Emmerson Mnangagwa ugcotshwe uqala umsebenzi namuhla. Olivalelisayo ngontungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.